kulezi zalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezemthethweni zokuthi zihlale lapho. Izalwane lezi ziqhatshwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa namakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini abalazo ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi, ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhatshi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugade esemsebenzini, kasoze abe le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiPhalamende ye-South Africa. Sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni, ngoba abanye bayehluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badiport. So yikho lokho esikuphakamisayo thina ukuthi silezisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingelamaphepha, kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengelamaphepha bengasabi lawo ama-off days, ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga. Nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqala athanyethanyele endlini abesetshayisa ngabo-10, nxa ezavakatsha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi, njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso
esikwenzayo? Khathesi thina sibhalile sahambisa lathi lapho othiwe sihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi nolwasenzini i-Department of Home Affairs, njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona. Lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela, ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha elayilaphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration. Iphepha lelo lananzelela ukuthi kulabantu abasebenza emakitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadala. Abantu laba vele angeke ubaxotshe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama kumbe ngamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage, ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu, bayabhadala izikwelede zemota, banabantwana ababafundisayo, bayathenga ukudla endlini, kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali, bese besala le mali isikhathi esiningi eba ngama-R3,000, R2,500, R3,000, bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo. Kanti khona kumelthi nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000. Yikho sisithi thina ukukhompaseta ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngohulumende, njengoba sinanzelele ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesisebenzi ngoba sihlala emsebenzini, sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini, kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.